i-penalty kicking zasicela ukuthi sikamele lapha iliyazi ebesuka endlini engabevalela ngoba ama chances amakhulu kakhulu ukuthi isigwe basitholile emergency squad izawuvathela. Apho ngisile kakhulu ukuthi omanje abe emergency bali ukuyenza udaba lolo kwase kusenzela ukuthi i-record thathi liyenze ukuthi i-transcription ngoba inkantolo enkulu yayikhothi abathathi i-record liyinko-transcribed. So yikho wenze ngani saphuze ukuthi siye court.
Manje silungile kathe silungiswe nini ngoba?
Hayi ngithole ntambama vele ngabo half six. Then ngase ngisaziswa ngama-7 ujaji ukuthi ngisifuna kusasa se-court.
Lona udaba lokuthi aphikise isigwebo sakhe ngokwalo olwe-appeal luqalisa nini?
Le thatha isikhathi eside ngoba kathesi ama-court avalile. I'm sure ngokomnyaka ozayo yikho singangena khona e-court. Yes, ngabe uyahlala phakathi isikhathi eside siyo.
Uthe kulamathuba amaningi okuthi icala lakhe lingesulwa. Ukutsho ngani lokho?
Okwenzakalayo e-Manchester Court kwaphambanise kakhulu. Induna wavalanye ithonisise icala lokwenza umsebenzi wayo njengomtshutshisi or njengomantshi. Ngoba kulamahluko phakathi kwezinduna labahluli nxa bephethe amacala. Kukaningi kakhulu intethandaba ephezulu ingavumelisi abantu abethesa icala lokudiliza impahla bagwetshwe. Ezikhathini eziningi batshela ukuthi into abayenzile baphambanisile bese utshela bafanange betholakale bekwenzile maybe eminyakeni ethize okumbe ukuthi bebhadale inhlawulo yemali. Akwantanga ukuthi umuntu evalelwe kwesikhathi eside kangaka yena besenza umsebenzi wakhe njengelunga lenkundla.
Kungehlula-ke ngokwemthethwandaba?
Akusoze kwehlule njengoba nje lithi umthetho usobala. Kulamacala amaningi ayethesayo amacala afana nalawa abe nempumelo ehlukeniwe. So amthetho obala ambondi kungehlula kodwa kwenza ukuthi kwehlule kule nkundleni ephezulu engalani othiwa i-Supreme Court but hayi akula ndlela ongehlula khona.
Ungomunye wababehambe ukuyambona ngempelaviki ephelileyo.
Bavumile simbone and umuntu ojabulileyo kakhulu uyazwisisa ukuthi kwenzakalani and ubesekwamukile but hayi umuntu ojabulileyo kakhulu. Anje vele uyinduna so abantu abogotshelabo ezinye izibotsho khonaphana zimphethe kahle